Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 6 Mpandula 2022 ngoGaino Gumede Saidi endabeni zethu lamhlanje.
Sokuyisikhathi sendaba.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party amabili abotshwe izolo phambi komthethwandaba we-High Court wakoBulawayo bakhululwe namhlanje ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail. Lusolwa ngabaningi uhlelo uhlangothi lukahulumende olubona ngezenombolo oleZimbabwe National Statistics Agency iZimstat oluthi kulenani labantu elingaphansi kwesigidi esisodwa elaphuma elizweni kusukela ngomnyaka ka-2012 kusiyafika lonyaka. Abazali bezikolweni eziningi zaseZimbabwe ezivulwe izolo babikwa bedane kwamagama ngokuphindiselwa ngekhaya kwabantwana abangabhadalanga indleko zesikolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party amabili abalisa unkosazana Sindiso Moyo obelengane kanye lomnumzana Lwazi Khanye ababotshwe izolo phambi komthethandaba we-High Court wakoBulawayo bakhululwe namhlanje ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail. Ababili laba abakhangelelwe ukuphindela komthethandaba mhla ka-6 ngenyanga ezayo babikwa bebotshwe behlabela bezama ukunikeza umthethandaba ugwalo le-petition obelumumethe umbiko osola ukuthi abanye babo abayisichiyangalolunye basuswa ejele yekami basiwa eChikurubhi leGwanda ukuthi bayephika khonale. Betheswa icala lokuthi abakade bekwenza bekungabangela udlakela. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elibamelayo.
Kusitsho ukuthi bahambe bayahlabela e-High Court yakoBulawayo ingoma ngesiNdebele ethi ilizwe leli ngelabobaba, kumele abafana baphume ejele. Kuthiwa i-petition leyo akade beyithwele yiyo bayacabangela ukuthi babeyenzela ukuthi kube lobudlwabo, bafike e-court baphiwa i-bail.
Uthini ngecala abaletheswayo?
Amanyala nje, even la ukhangela iphepha langkhona icala sibili ukuthi kuthiwa abantu benzeni khonapho vela ungeke ubone. Sikuthatha ukuthi kuhlukumeza nje abantu. Enye into esengisuka nginazelele engani yadanisa ukuthi kungavele kungabe kutholakale ungani kulaba labantu ukuthiwa ngamaphi. Kufuze amapolisa asukume sibili atholakale kahlile. Kanti ngangena etown assuming ukuthi it's true. Ngangena etown ngihlabile sibabili. Bathiwa uso welizwe ungaphambaniseka ngani khonapho. Yikho sokutshengisela ukuthi kulobudlwangu nje lokwethuka nje ongamelanga kube khona.
Sesikhangela udaba lomntwana yini, kuvamile ukuthi nxa umuntu ebethwele umntwana bengabotshwa bonke.
Yona i-Central Police Station, I'm told ukuthi kayilamanzi as we speak right now. Umntwana utholakale ese-police station kungelamanzi, ubengatshintshanga impahla kusukisela izolo, ube esephumele kungelandawo lapha kade ngakho unini ubevalile. Nokudla khanya kade kungelakudla and izihlobo kade zingananzikungela ukuthi zingene phakathi ngoba kuthiwa abantu be-MRP banendlela abayenza ngayo kumbe bake benza ngayo e-police station. Assuming ukuthi kulecala, but then indlela okusuka abathethwe ngayo iba different from indlela ethithwa ngayo wonke umuntu.
Manje umntwana ubekhangelwe mbani?
Ube lo nina othe unina sengena ekhodi wathathwa ngomunye uba oncedisile wathatha umntwana waphuma la ephandle naye umntwana behlaba umkhosi khonapho kuvele ikhothi yangkhona isenziwa ngawukhangela lecala langkhona. There was nothing that could have stopped ama police ukuthi banike into okuthiwa yi-police bail. Umama lo ahambe njengoba kade belegqwetha izolo ahambe ayebuya namhlanje kuseni. Kuvame ukwenzakala lokhu kanti njengoba ngitshilo ukuthi lami from my experience nxa ngidila la ma-cases e-MRP ngiyabe ngikwazi ukuthi indlela ekuzabanjwa ngayo indlela eyabe ihlukile nje kwezinye izikhathi kulamanye ama-cases. It's a cause for concern really.
Selibuyela imthethwandaba bayaliphika yini leli cala abaletheswa
yazi ukuthi ngabe icala langkhona kule substance kade sizathi sikhangele ukuthi sikumise njani but abantu ababili nxa uzabopha abantu ababili uthi bazama ukuthi ba-affect ukuthula kwelizwe but anyway njengoba i-state ingakabi ready nge-trial we don't want to 3 AM ukuthi baza kubamba njani.
Sesibuya kulolu daba lwabanye babo abasiwa eChikurubi lase Gwanda lithini ngakho?
Well mina angina ma instructions yokudila le ndaba leyo kodwa nje lami ngikhangele ukuthi I mean nxa ngingumuntu walapha koBulawayo kule jele elikhona elingavugcina icala lonele ngilenzileyo kanti ngihambiselani kwenye indawo umehluko lalokho esikuzothiwa kwakusenzakala ngesikhathi saboSmith sokuhamba ukuthi wayethatha umuntu amsuse lapha ayimvalela kwenye indawo ukuthi izihlobo zakhe zingabi khona kube lo mehluko lokuthi uMandela wathatha wafakwa phakathi kolwandle ukuthi vele kungabi nezihlobo ezimlandayo. The second thing khonokuyana kade ngikutsho ukuthi i-MRP isifuna ungani ithigwa ngendlela ethiyeneyo labanye abantu ngoba kunabantu abaseva for amacala adlula wona lawa abakhona khona.
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha esixoxelayo ekobulawayo. Kusenjalo ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi isiphathamandla salo umnumzana Job Skhala osentolongweni eHarare ulokhu ekhangelelwe ukubona udokotela wakhe kulandela ukugula kwakhe kanye lembiko ethi engabe wafakelwa itshefu. Lusolwa ngabaningi uhlangothi lukahulumende olubona ngezenombolo olweZimbabwe National Statistics Agency iZimstat oluthi kulenani labantu elingaphansi kwesigidi esisodwa elaphuma elizweni kusukela ngomnyaka ka-2012 kusiyafika lonyaka. Iningi laphuma lisiya emazweni angomakhelwane afana naleSouth Africa, iBotswana kanye laphetsheya kolwandle. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Ugwalo olusanda kukhitshwa iZimstat luthi abantu abangaphansi kwesigidi i-908,914 baphuma elizweni inengi lisiyadinga imisebenzi. Lokhu kuza ngesikhathi isimo somnotho weleZimbabwe sonakala ngamandla. Inengi labaphumileyo abangaba ngamathuma esishiyagalombili lane ekhulwini i-84% bephume besiyadinga imisebenzi. Abanye ngabalandela izihlobo zabo kukanti abanye baphuma besiyathuthukisa izifundo. Isabelo semathebeleleni South yiso esihamba phambili ngenani labantu abaphezulu abaphuma elizweni bekusilinganiso sokungaphezu kwamathuma amathathu ekhulwini i-33%. IZimstat ithi kungaba labanye abangabalwa ngoba bengabe baphuma kuyimuli yonke okutsho ukuba kabafakanga kunani leli. Umnumzana Nqabutho Mabhena wenhlanganiso yeZimbabwe Community kwele South Africa uthi akulandlela ecacile leyo yokuphikisa loba ukusekela okukhitshwe iZimstat.
Kunzima futhi ukuyiphikisa ngoba kakukaze kubalwe abantu engathi ngolwasemzini awukaze kube le scientific research eyokuthi abantu baseZimbabwe abaphandle kwelizwe bangaki. Okunye futhi okumele sikunanzelele ukuthi abanye abantu baphuma bengelazi ncwadi zokuhamba ama-passport.
Inhlanganiso yeZimstat yona ithi ikhulumisane lemuli esitsheniwe ngesikhathi lohlolo lokubala uzulu lwalonyaka olwe-National Housing and Population Census. Njalo bekubuzwa ngabantu abaphuma phandle kwelizwe phakathi komnyaka ka-2012 lo-2022. Umnumzana Mabhena uthi ukuqala ukukhulumisana ngodaba lokuthi kulabantu abangaki phandle kwelizwe kuzaphathisa kakhulu bekulophikisana phezu kwenani labantu emhlubuleni wemathebeleleni.
Kanti ke futhi census yathi abantu balutshwana koBulawayo kwaba le nkulumo mpikiswano ngaleyo ndaba. So kunzima ukuthi sitsho ukuthi sivumelana labo kumbe sithi siphikisana labo ngezizathu engizibalileyo. Kodwa ke sibona ngani yinto eqhakatheke kakhulu ukuthi siqale ukuxoxa ngayo ikakhulu lapha eSouth Africa okuthiwa khona izalwane zaseZimbabwe sezizinenga kakhulu lapha eSouth Africa.
Iningi labaphuma elizweni lalubhekisa eSouth Africa befika phosa amachuma esishiyagalombili 85%, kukanti abahlanu ekhulwini i-5%, baya kwele Botswana abathathu ekhulwini 3%, baphetsheya kolwandle eBrithani. Abanye njalo baya kwamanye amazwe afana labo-Australia, New Zealand, Canada lamanye. Ohlala kwele South Africa mzana Mthabisi Dube uthi inombolo zeZim State azivezi iqiniso elipheleleyo.
Bona ngani inamba le ayikho accurate ngoba mbona ngathi abantu base South Africa kuphela bangaphose befike leyo namba ngoba abantu abaningi baqhubeka bebaleka ekhaya ngenxa yesimo somnotho. Inani labantu abangaphandle kwelizwe abaphuma eZimbabwe over the last 10 years ay mbona ngathi liyadlula kakhulu kuleyo number esiyibona ku Zim State.
Kucatshangelwa ukuthi kulabantu abadlula izigidi ezinhlanu i-5 million abangaphandle kwelizwe, iningi laxotshwa ebunzima bomnotho. IZim State ithi iningi elaphuma eminyakeni elithuma edluleyo ngamadoda njalo ontanga abaphakathi kweminyaka yamachuma amabili lamachuma amabili lane yibo abaphuma kakhulu elizweni. Inombolo zeZim State azifakanga labo abeZimbabwe abazalwa phandle kwelizwe kumbe abahamba beyimuli yonke. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Kwabulawayo sekuqhamuke umkhuhlane wesihudo osudale ukuba izakhamizi ezedlula inkulwane eyodwa 1000 ziyedinga usizo lokwelatshwa ezibhedlela lasemaklinika. Wonke amaklinika ekhansila abikwa eselapha abantu bonke ababuya belesitshengiselo sesihudo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi zakobulawayo zicala ikhansili yaleli dolobho ngokubangela ukuqhamuka kwesihudo lesi ngoba ibavalela amanzi amalanga amaningi. Umunisipala waleli dolobho yena ngakwelakhe icele uthi ukhathazekile ngokuqhamuka kwalesi sihudo, yikho ethethe amanyathelo okuthi abantu belatshwe kungelambadalo. Isikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisampofu uchasisa ngodubo lwesihudo edolobheni.
Idaba lesihudo sike sezwa ama cases areporte ekuma clinic ethu esikucelayo esikucelisa izakhamuzi ukuthi nxa bengezwa kuhle behambe ema clinic lapha bazathola khona uncedo. Njalo uma bebulawa yisihudo ababhadali. Oqathekileyo esikubonayo ukuthi abaningi asihambe emaclinic, abanye sigcina sihleli ngekhaya kodwa siphathekile. Ama-team e-council ayingena emphakathini ehamba door to door, but kuqathekile ukuthi siyenelise ukufika sincediswe masinya emaclinic. Oqathekileyo futhi ukuthi nxa sikhangela amanzi ethu, thina njengedolobho amanzi ethu abeloke ehlanzekile njalo esafe. Okwenzakalayo ukuthi ngalesi sikhathi se-watershed, uma amanzi edlula empompini afika lapha impompi ekhona khona kumbe lapha ephelela khona, kwesinye isikhathi nxa kungala manzi khona mpana kungasalela amanzi, kumbe amanzi lana nxa esehlangana lamanye amanzi kuyenelisa ukuthi kube lephunga, singathi kabe ngani ngamanzi ahlobileyo bese amanzi alephunga. Kumbe kwesinye isikhathi futhi nxa kungaba le-water based amanzi atholakala angani ikhala yakhona isitshintshile.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza uZulu ngesimo samanzi emukelwa nguZulu lawezibholane.
Siyacela izakhamizi ukuthi amanzi avela kubhole, ngoba amabhole wethu ngamabhole ayemergency esawafakayo njengedolobho sisenza lama-partners ukuthi nxa amanzi engekho empompini siyancedisa ngokuthola amanzi kuma-boreholes. Lawo ma-boreholes amanzi siyacela ukuthi aphuma khona ebe ngamanzi abhoyilwayo, singawanathi ebuya straight ngoba ikhansidi kayenelisi ukuthi ihambe itesta ama-bowls every time. Amanzi e-bowl are treated. Gakho treated yikho sicebisa ukuthi kasiwabhoyilenini siwanathi.
Isakhamuzi sakobulawayo ephumula unkosikazi nomqhele sikhosana uthi yena lemuli yakhe bahlaselwe yisihudo.
Hlale ephumula sikhathele ngamanzi lawa esithi council bengigula mbulawa yisisu. Amanzi akhona abuye engahlanzekanga, ahamba amalanga amaningi ebuye esengcolile. Sengize ngaya esibhedlela kodwa ngitholile usizo ongabhadalanga lutho.
Umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube, uthi ukungalungiswa kwempompi ezithwala amanzi engcekeza ngenye imbangela.
Ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo kobulawayo asiyonto kade sinathi kade singayikhangelelanga, ngenxa yokuthi sihlala sikhuluma ukuthi ngendlela okwenzakala ngayo kuyagcina kuvele kulo mkhuhlane nalowo. Ngakho ke siyizakhamizi zakobulawayo siyakusola kakhulu okwenziwa yibulawa City Council. Okwakuqalisa ukusolwa ukuthi bayahlala isikhathi eside bengalungisisanga ukugeleza kwengcekeza yezambuzi amaswetshi agcine kugeleza agcwala indawo yonke. Okwesibili, indlela okuvalwa ngayo amanzi futhi ukuthi lanxa kuthiwe kuzaba 72 hours evele yona isikhathi eside kuyahlala amalanga amaningi kugcine kudlulile amalanga aseyisithupha aseyisikhombisa kusiya phambili abantu bengatholanga amanzi. Kube sokusithi-ke impompi leziyana zigcine zingcolile nxa sokuvulwa amanzi irasti leyani igcine sinathwa ngabantu kokunye okugcina kudisa abantu khonokana.
Ubulawayo ubhekane lodubo lokusilela kwamanzi osekudale ukuba izakhamizi zigavunelwe amanzi zigcine sezisikha amanzi endaweni ezilamanzi angahlanzekanga. Emizameni yokumelana lodubo lwamanzi kobulawayo, uhulumende uphakathi kokwakha idamu legwayishangani elizatholisa ubulawayo amanzi. Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube emalangeni adlule uchaze ukuba uyasuthiseka ngomsebenzi wokwakhiwa kwedamu elizathuthukisa ubulawayo kuhlanganisa lezokulima. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo. Ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abazali bezikolo neziningi zaseZimbabwe ezivulwe izolo babikwa bedane kwamagama ngokuphindiselwa ngekhaya kwabantwana abangabhadalanga indleko zesikolo. Lanxa uhulumende ethi akula mntwana okumele axotshwe ngenxa yokungabhadali i-school fees. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abazali abaningi bekumele bakhiphe incwadi eziveza ukuba babhadele imali zezikolo abantwana bengakavunyelwa ukungena ezikolo. Izikolo ezifana leMtende High, Rujeko, Ndarama High School, Lezimuto High School ngezinye ebezingavumeli abantwana ukufunda ngodaba lokungabhadali indleko zezikolo, okuyinto ekhube iningi labazali abathi uhulumende kumele akhuze abezikolo lezi. Omunye umzali unkosikazi Rebecca Sibindi ngomunye wabazali abanomntwana oxotshiweyo esikolo ngenxa yesizathu sokungenelisa ukubhadala.
Ngoba akula mzali othakazelela ukuthi umntwana axotshwe esikolo, ngoba kwezinye isikolo kunje sinazelela ukuthi abaphathi bebexotsha abantwana, abanye baze bababizela amapholisa ukuthi bazoxotsha vele bavala amagedi bengavunyelwa ukuthi bangene. Ikanti asikuthokozeleli lathi njengabazali ukuthi abantu bethu bafunde bengabhadalanga, kodwa ngoba umumo welizwe uvele unzima okwakathesi imali kayikho. Imali kayikho, yena zethu ezinye izikolo sezifuna imali ibhadalelwa nge-US dollar, okuyikuthi i-US dollar lakhona kasilitholi.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Rose Chip, yena othi kumele uhulumende abophe abaphathi bezikolo abaxotsha abantwana.
Ngomumo esilawo elizweni kunzima kakhulu. Abantwana bayaphendukiswa ezikolo ngenxa yokuthi kababhadalanga imali ezikwanileyo. Njalo kulezinto eziningi ezifunakalayo, amabhuku, abanye lama-inform ayatshintsha kuyo yonke isizini ebakhona. So zimali zonke zonezo, and nxa sebephendukiswa ezikolo bengasafundi kusuka kube nzima njalo, ngoba sebetshona besezitridini bagcina sebesenza into zama-drugs.
Umnumzana Tawanda Roth uthi kumele uhulumende abeke indlela zokuncedisa abantwana abangenelisi ukubhadala ezikolo.
Uhulumende kabancedise kakhulu abantwana abehle ukubhadala ifees, ngoba izinto zinzima kulamalanga. Abazali babengela imali ekwanayo. ukubhatala ifisi. So sicela ukuthi kuhulumende abancede entweni le yokubhatala ifisi.
Ezinye izikolo ezifana legokomere emaswingo bezisebenzisa la mapholisa egedini ukuba axotshe abantwana abangabhatali imali zesikolo. Abaphathi isikolo abakhulume lentatheli zindaba yeStudio 7 bathi abavunyelwa ukukhuluma emoyeni besithi uhulumende ubanikeza imali encane kakhulu eBIM ukusiza abantwana abahluphekayo. Bathi imali le ivele iyaphuza ukuza ezikolo besithi uhulumende kumele ayengezelele ngenxa yesimo selizwe. Isikhulumeli sogatsha lwemfundo yaphansi leyaphezulu uMnumzana Daunga Nandoro uthi akula mntwana okumele axotshwe ezikolo esithi abazali kumele bakhulume lezikolo.
The government position is very clear that no learners or pupils are supposed to be turned away from school.
Uhulumende uthi akula mntwana okumele axotshwe esikolo ngenxa yokuhluleka ukubhatala iindleko zesikolo. Okumele kwenzakale kuba nxa umntwana ehluleka ukubhatala iindleko zesikolo kumele abazali bakhulumisane lesikolo ukuze baqedelane ngodaba lwendleko zesikolo. Akula mntwana okumele ehluleke ukuya esikolo ngenxa yokuba kabhatalanga lezindleko. Kumele abazali bahambe ezikolo bavumelane nabaphathi ukuba babhatala njani imali. Izikolo zikahulumende ezezinkonzo lezizimeleyo zonke kazilandeli isixwayiso sikahulumende ngoba zifuna incwadi zabantwana ezitshengisa ukuba babhadele imali yonke. Lokhu kuza ngesikhathi abazali abaningi besihluleka ukugcina abantwana ngenxa yemumo welizwe ngesikhathi izikolo zisiya kutheni yesithathu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lanxa intengo yamafutha ezimota ilokhu isehla, lokhu akukhanyi nxa kukhangelwa intengo yempahla yokudla lokunye okumqoka empilweni zabantu. Abathengi bakhala ngokuthi ngezikhathi eziningi intengo yamafutha ingakhuphuka, kuhle kukhuphuke intengo yento yonke ngalanga linye. Kodwa kunjalo nxa intengo yamafutha ezimota ingehla. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi simo kwezomnotho siphikisana lenkulumo kamphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube othi ezomnotho welizwe ziqhuba kakuhle. UMnumzana Stevenson Dlamini ohlaziya ezamabhizimusi lezemnotho njalo efundisa ezenotho ekolitshini ele-National University of Science and Technology elikoBulawayo ulandisa ngalesi simo somnotho.
Lokhu kunjalo kulo kukhuphuka kwentengo yempahla yakithi. Lokhu kukhuthazwa ikakhulu yikuwa kwesisindo yemali yakithi. Isindo siyawa lase emsikeni osemthethweni, kukati lasemsikeni ongekho emthethweni, zombili indawo uya kusiwa isisindo somnotho wemali yakithi. Lokhu yikho kubangele sikubonayo ukukhuphuka kwama-prices esingathi yi-inflation. Ukuthi sizabona kuloku kule nguquko masinyazanyana ngathi akuthembisi kangaka, kodwa esingakubona esingakukhangelela ukuthi isiqubo sokukhwela kwentengo yempahla izaba nganeno.
Umqondisi wenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uMnumzana Effort Ncube uthi kumele kuqale kulungisiswe ezombusazwe ukuze umnotho ulunge.
Intengo yezinto kayisozilunge, njalo amaholo abantu kayasoza kukhwele kungazange kwalunga ezomnotho zonke ngokuphelela kwazo. Ezomnotho zilungiswa ikulungisa ezepolitiki ngokuba okudilize umnotho weZimbabwe yipolitiki. Ngakho ke ngeke silungise umnotho singalungisanga ipolitiki. Kumele siye empandeni yepoison yeshefu yona ngokwayo eyiyo ediliza umnotho wethu. Umnotho wethu udilizwe ipolitiki, singalungisa ipolitiki izalungisa ezomnotho, ezomnotho zingalunga zizalungisa okwentengo yezinto lama-salaries aholwa ngabantu.
Umhlali wakoBulawayo elokitshini leNkulumane uNkosazana Thoma Bebe uthi kuyisimanga ukuthi intengo yento yonke iya ikhuphuka laloba amafutha ezimoda esehlile intengo.
Singakhangela intengo yefiweli lokhu yehla, kodwa esikubona emagrosa phakathi kukhutsho okunye okuyikho okunye okusimangalisa kakhulu. Lalokho okuthiwa nguMinister of Finance ukuthi i-economy yethu isistebhu uba stepu kwayo thina sikuboni kumbe kibo khona ngale abaphezulu ku stepu kodwa ngapha esikubonayo kutsho enyi isayidi ukuthi ngabe nxa ifiwe li isehla lama prices ama basics ayayehle ema shop kodwa kula into enjalo kuqhubeka kulokho kukhwela kusiya phezulu.
Umnumzana Mxolisi Ncube umongi esibhedlela sakobulawayo uthi abayeboni inguquko ngoba iholo limi ndawonye.
Impahla sizikhangele ezitolo ziyazilokhu ezikhuphuka intengo lanxa sisizwa uhulumende ekhuluma ukuthi izinto sezingcono izinto ziqoqekile kodwa akusikho esikubonayo ngoba siyabona iholo lokhu limili ndawonye kodwa iholo lonleli elanele ukuthenga ukudla kulinyanga ngenyanga ezayo alanele ukuthenga. Okufana lokuthi impilo lokhu siba nzima ngenxa yokuthi izinto zilokhu ezikhuphuka intengo kodwa thina esikwamukelayo kungasivumeli ukuthi sithenge lokhu esikufunayo ngoba iholo lokhu limi ndawonye.
Umbiko okhitshwe lugatsha lweZimbabwe National Statistics Agency lukhangele ukukhuphuka kwendleko zokuphilisa imuli ngenyaka kaNcwabakazi uveze ukuba sokudingeka ukuthi umuntu oyedwa athole amadola eZimbabwe angaphezu kwenkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu i-26,623 zimdollars ukuthi aphile ngenyanga. Kuthi ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe likusimo esiphindwe phose kathathu ku-285%. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ebhethi likaZulu lithi yamukele ngenjabulo amazwi omanyano we-United Nations. Untungamili Nkomo uxoxe lo mbuso ofuzwayo walinhlanganiso.
Uhulumeni weZimbabwe kavumele abantu beZimbabwe ngeqiniso ukuthi kukhulunywe obala ukuthi kuwawonakala njalo kuyadingakala ukuthi kulungiswe okonakalayo. Engabi esiba ngohulumende ovimbela abantu ukuthi bekhulume ngokwehlekayo, engabi ngohulumende ofuna ukwenza ngani yalungisa kodwa nje on the other end enguye ogangayo. Ma kuyikuthi uthi hayi yena kazimiselanga ukuthi udaba lolu lukhulu yekaphumele egcekeni. Uma elenjongo yokuthi kakulungiswe, kakulungiswe ngokupheleleyo ngoba nanamhlanje kuyadilizwa ama-plugs, kuyadilizwa lokhu lalokhuya. Ulabantu abathathelwa impahla, ulabantu abathathelwa izindlu ekhwekhwe, ulabantu abathathelwa izindlu esitunguiza. Lanamhlanje zilabantu abahleziyo, akulanto esiyenziwe ukuthi abantu laba bathathelwa into zabo bebiselwe into zabo ezathathwayo.
Ugatsha olufana le-Truth and Reconciliation Commission mhlawumbe lapho kubuthaniswa khona abantu bekhuluma ukuthi lo wonani wabulala bani, lo wabulawelwa bani, bexolisana kuphuma iqiniso, kungaba into esebenzayo yini alubana ithe yenziwa ngaleyo ndlela?
Okokuqala kungaba into esebenzayo kodwa kathesi kalukho ugatsha olunjengalolo. Ngoba ungakhangela i-commission le ye-National Peace and Reconciliation, ukhangele abantu abakhona khona fana, ukhangele ukuthi iminyaka yonke ikakhulu sokufakwe leyi after kuphela kwe-term leyana eyalabana abaphumayo, laba abakhona kathesi uma ungababuza nje into eyodwa asebeyenzile lokuthi nje abantu uma bevayolethiwe okwenzakala kathesi singakhulumi nge-background ukuthi bake bakhipha nje i-statement bekhondema ukuthi okwenziwayo ngohulumende okwenziwayo yizanu kumbe ndaliphi dayiliphi bandla nje kakuqondanga akuinto enjalo. Okutholakalayo kathesi ukuthi uyathola ukuthi bonke abakwenzayo balandela okufunwa yilabo abaphethe amandla. So eqinisweni singazake sithi ikhona leyo commission, ngabe kuba le commission ezakwanisa ukudefenda abantu ngoba le commission ngo-2018 kwadutshulwa abantu kwafakwa i-commission kamokhani.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso yebhethu likaZulu obexoxa le-Studio 7. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluyivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.